Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lweInternational Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemaNdebeleni babikwa beyibo abalegciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
16 days of activism against gender-based violence is told us as minutes is in Bakakulas, Mobanango, Kulumkulan, Korelan, Utumkulan, Korela, Low Little Kulumzega, Woska, Kulumba, Wuslan, the guys in Jenu, Tinga, Mans, Amans, Gaweko. So it's Kangala, Ugum Tato, Ugum Tato, Yabosi, Nangosi, I want Kuluman, Rokes, Amuti, Ubelem Tato, Evigelayo. What a lem Tato in each of footing in his Ebusunga Kulu at Long Utanuti, Yevo Gambo, Uhuluman, the Gaege, Lugna, Utona, I overlook a letter my policies, Angala. Funding anga implementwayo ngani ngoba ayizele ukuba yizele ukuba liphepha nje laphana bese kusithi laba abalutshwane abayenelisayo ukuthi babale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelele bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela umbe kudlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi khona singakhuluma sibi sama police ukuthi amapolisa akatholakali lapha tholakala khona kwezinsigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze lithole ipolisa uyabuhambe uma ngomude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngoha umele uhambe ukuthi uyelilanda. Cabanga nje nxa ungumama usethe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa. Sesikhangela kwezindawo uthi salanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ayekuvikela. So imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khona ukuthi wona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ingenziwa ngomama kubobaba. Udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba. Udlakela nje ezindlini uphela kwalo. Sibona ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnetho zingazinzanga akulakuhlaliseka nxa abantu belambile.
Sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ongakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho?
Uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi social protection and social security yabantu. Ananzele ukuthi lo section 51 ye constitution ukuthi right to human dignity. Wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha. Kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezozokhlaliseka kuhle kasikho.
Unkosazana Makoto ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana. Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu, u-Allen Marashe loTina Shegwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe. Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini leNasti kwaBulawayo, umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi, impilo yami isikhathi ekuzi sibi. Isikhathi ekuzi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamazingane awuhlonitshwa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sifunda ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afodeka. Ama-students afunde ngela kwesaba. Mazinqa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhayelele kithi lawo abe ngasela that freedom la baba lokusaba ngoba babekhayelele ukuthi thina ithingizabakhulula. Ukuthi kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusikhathi ekukusiya.
Amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students laba abotshiweyo abangu-8 bangkhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections. So okwenzakeleyo ukuthi kunama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from Nasi, Homage University, Bindura University, Lupane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifunthi ku-SRC e-UVet kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinasi layo izanjani izawina lase-UVet lapho. So bathreated that basis bawe-disqualify ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections lawo ngoba bebebona ukuthi since izinasi biwina iZimbabwe yonke izawina njalo lase-UVet lapho.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa?
Kareti since they've been released on bail, iVeti pre-release statement sisekekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now. So they are ready, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini leNasti kwaBulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumilane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacele omabili ekhokhelwa yimelika lamanye amazwe, iHamas ibizakhulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kude i-Israel layo ikhulule izibotsha zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kweze mapandleni, ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza i-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. Olwe National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu labathelelwa leligciwane lula. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igcikwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV are in Zagala Igakulu in Mantombazane. The Yenge, Nabantu, Abavilis Mali, Njalu, Tambi, Egus Patendang, Patigas, Igakulu, Abantu Avanzing Avotiris.
Guavesilisa, Unuve Utik, Wanele HIV, Lipaheka Kulu, Wabale Minyaga, Esugela Wangamachumi, Amatatu, Lanshanu, 35, Gusia Wangamachumi, Amashanu, Lanshanu, 55.
Ngokuthatha ukuthi yi-age group sebephumule ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Ifimethu it unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhla ka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matete lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulisana legcikwane leHIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwa lokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube nemedication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa ezama statistics le background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngumkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi umbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba kuthi imbongi abaculi labo balibazise uzulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Nginele Studio 7 ngise Victoria Falls ngiunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CC.
Kona bekungathi kunzinyana, kodwa isibindi engazinika sona ukubona ngimutha ngiqale ukungena okuba ngumkhokheli yongukhansila. Enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala. Ngatsela ukuthi ubaba lomama sabantu abathileyo ukuqathelanini bokwenzeni uNkulunkulu. Nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba. Kube lesisekelo olukhulu kakhulu, ngisola kuvulayo sibindile sithokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba sokuthiwa lethiwa ukuthi vote sasesifika bathathu ngaba nabo baba babili naba ngimithi mama wayemithi. Ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi, yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile isodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizikele kumikele lonke kubafuna njele ukuthi isodolobho wakoBulawayo nomuntu losindisa esibona kube ndingo enkulu ukuthi umsekeli wakhe abe ngumuntu owesifazana. Ngokuseleka kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengapho, ngoba umama wakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoka angena ba ama-councillors alaba abangene ngesilinganiso samavoti ethole ngamaphako nxa sihlangene sinu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibindi sokuthi ngenani lethu singifika kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa. Kodwa ngokuseleka kwenhlanhla sehlulekile ukuthi ngiyisekane ngokugcweleyo kungabangiza kweizinto eziningi kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi? Kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senza abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla ukuthandile yena ukubambe ngayiphi indlela. Kwesinye isikhathi sithola sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungile lokuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalisa izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyafandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama, ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi ukuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke uhloniphe laba abayibo abakuphethile bakunika lelo thuba. Bese kusehlula ukuthi uzigabanele kube nezinqumo ozithatha ukukhululekisa.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange basoke inhlanhla yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisungulayo ngoseqinini lasebozisenta from 2001 kuzizo sele isikhathi bemisebenza layo ngimekisana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngizisane labadukeni labagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokulawa progressive residence association ngingumsekeli kwekhelimana. Yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngiyenelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke ujikelele. Ngihlangana nabakhokheli bonke abakhona kwaBulawayo. Kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomasipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezisekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi sokubana yebuma ngithungamele iwadi.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje ukuthi ngiyahlaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni. Inhlanhla yekathi esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajapi pangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokuthatha umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo. Into enjani le nxa ukhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokhu ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi, ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu uzala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, labantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lobaba munye.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajapi pangodube ebesiqoqa la uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilayo.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys. Bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Post-pick, promote my daughter, yeah. How my daughter? Baba,
Ngalibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-albhamu elisha elishisayo liyabuya ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo Slender and Unity Boys elupane amagontena made komnyambambeni, yikho lapho okukhulele khona ikhehla loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesisa kumuzi wethu kambukhohlwa mina. Isikhathi sonke lesisa kumuzi wethu kambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Tholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Slender and Unity Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasupporta ngakhona, si ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana, likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane u-Ishmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe le-Slender and Unity Boys. Ibehlabela-ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungami lenkomo. Kololokwana kwamatukanduna. Muyizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.